Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 Ncwabakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezano PF litili zahlolisisa imbadalo yokungena kukhetho lukamongameli lokunye kwethulwe iZimbabwe Electoral Commission. Igqweta elilwela ilungelo loluntu lithi abakhuluna ngokwethulwe iZEC kumele bengagijimeli emthethwandaba. Namhla sixoxa lo-agent Ajira Sawu wadlala umdlalo wenguqu okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Ibandla lezano PF litili zahlolisisa okwethulwe ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ekhuphule imbadalo yokuncintisa kukhetho lukamongameli yafika kunkulungwane ezingamajumi amabili zamadola eMelika, $20,000 umuntu munye ngamunye. Izekhi ikhuphule njalo imbadalo yokuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lokunye okutshiyeneyo. Umnumzana Tafaza Mgwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanupf uthi basahlolisisa udaba lolu.
We have not sat down as a committee or from the Directorate of Elections so far in the ruling party to deliberate on that decision in terms of what it means for us. But we have not been able to probe the wisdom or lack of fit for the decision that has been made thus far. So we cannot say we disagree with it or that we agree with it as yet.
Asingahlali phansi njengebandla sahlolisisa udaba lolu lokuthi bakwenze njani. Asingahlolisisi ukuthi kulesi sindo kumbe haji. Singeke sajo ukuthi sivumelana lakho kumbe haji. Sahlala phansi sikhulume ngakho. Mina ngilapha njengomuntu okhangelane lokwethulwa kwemibiko. Ngakho ke angikho esikhundleni sokuthi ngitsho ukuthi kuzahamba njani. Inkokheli yebandla yiyo eza kujo ukuba sithini ngalokhu. Kuza kwenziwa konke lokhu sesikhulume loZulu.
I've seen, of course, rush the engagements and the commendation from the opposition groups and civil society saying that decisions are frivolous. I don't know exactly the reason we are putting forward for that. But for us, we haven't made a specific decision to that. Once that decision has been made, we'll communicate to you that we respect decisions, we respect positions taken by the Zimbabwe Election Commission as an independent referee.
Sengizwe amalunga amabandla aphikisayo la kunhlanganiso ezizimeleyo besithi kubi kakhulu okwethulwe iZEC. Thina asingafiki kulokho. Siyakuhlonipha okwenziwe iZEC ngoba ikhomishini ezimeleyo. Asifuni ukukhuluma lokhu okwethulwe ngabanye abantu. Asifuni ukuthi singenele lokhu okwenziwa iZEC. Nxa kuza kuba lokuxoxisana sizakhulumisana ngakho. Nxa kuyikuthi benze into ebukekayo, akulanto esingayenza ngakhonokho.
If the reasons for that decision are convincing and persuasive, of course, as a party, we will not have problems with that.
Umnumzana Tafaza Mgwadi ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Sixoxe njalo ngodaba lolu. Lo mnumzana ngokuchacha kakhulu igqweta elwela ilungelo loluntu njalo okubandla le-CCC.
Izimali lezi vele umuntu nxa engena kukhetho, I'm sure kuba lama-fees akhona nje, ama-administrative fees ukuthi ungene laphana okuvumela ukuthi baprocess izinto lezi eziphosiswayo i-election iran. Kodwa nxa imali leyana izifakwa isiba imali eningi kangako, sibone ngazani kuyavalela abantu abaningi, abalaleli abaningi abahlezi ezindlini khona lapho abanayo i-20,000. Nami yinje kungadaphula ukuthi i-20,000 xa uvuluma ngo-president ayilayo, asomali ongapho ngokuba layo. Yona i-1,000 ingadaphi i-1,000 uyayithatha ngaphi kathezi ulikhulu kunje. So ngezinye izindlela sijima le iningi kakhulu okungangokuthi izimbela abantu ukuthi bangenzisa. It's not a reasonable amount.
Njoba kunje ubona ngazani abantu bangeke baluthatha udaba lolu balufake emthethwandaba. Nxa bangalufaka emthethwandaba banganqoba yini kumbe kungehlula lokho?
Okwakathesi awungeke uphonge ukugijima uye emthethwandaba. singakafika emthethwendaba kumele sikhangele ukuthi i-spectrum instrument singabhala i-vex i-spectrum instrument esiyala kumele siye eparliament unfortunately siyaqansa ukusebenza singakaphuthi i-sources ye-parliament so kumele within 3 months sezingene le-parliament i-spectrum instrument lesiya eparliament laphana kumele siye ku-committee yama-MP okuthiwa i-PLC parliamentary legal committee okuze bahlunza imithetho bebone ukuthi ayiphuli i-constitution njalo ayikho unreasonable nezinto ezinjalo i-PLC ngiyabe ngikhangelele mina ukuthi ikuphithe ukuthi i-spectrum instrument lesi izimali lezi i-excesses zi-unreasonable nxa kungabehlula sebezikhangelele ukuthi i-parliament layo ikudibhethi ku-raise kodwa umthetho lowo ungangena e-parliament njengoba sisazi ukuthi bangaba khona e-parliament abakubona ku-right bona lokho bethi hhayi ama-1000 a-right kungadlula e-parliament ngibona ngane kuyasekunga-challenge emakhodi sisithi thina imali yakhona ilengi kakhulu yimali edlula umkhandlu is unreasonable so if it's unreasonable iyenqabela abantu abaningi ukuthi bangene ukhetho lama-elections therefore it was also like breach the constitution ngoba wonke umuntu une-right to participate in elections and in politics so that right to participate in politics is being breached by those unreasonable fees
nxa sesikhangeleke lizaxoxa ngalo udaba lolu ejalo lephalamente ubona nzani kuyabuya nini i-statutory instrument leyo libe sethukhuluma ngayo
i-statutory instrument leyo ngalokuthi unanzelele khonapho gibs ukuthi njengoba i-statutory instrument singavele siyisayina ngominista it becomes law okusho ukuthi ama-by-elections lawa azayo la ukuthi angasiboni ngokwazi sona i-statutory instrument siyabe kukuhle ngabe ngisibonile ngoba ngingakhutha something but okusho ukuthi nxa kuyukuthi siya-aplya with immediate effect angisekaphilisa ukuthi sibe sika-2023 kumbe si-aplya with immediate effect ngisakhangela mbono ukuthi nxa kuyukuthi si-aplya with immediate effect singawa-affecta abantu abakuma-by-elections kodwa nxa kungeka-2023 by the time ukhetho loyaa lufika ngibone ngazani iyabe zidlulile kudala e-parliament soba sesiyihlafulele indaba yakhona esijile sesikwazi ukuthi kumi njani sesenze lama-decision labo abafuna ukuthi baye emakhoti sebenze lama-decision ukuthi ba-challenge nxa kuyukuthi bafuna uku-challenge kodwa ngibone ngani indaba enjalo iyachallenjeka ashila tes kodwa ngesikhathi sakhona maybe after izihambeli ama-processes wonke then iyabe singa-challenjeka bangaqhubeka befuna ukuthi kungene kunjalo
kodwa siyabona ukuthi vele ibandla le-ZANU PF lizibambe esidukwini edala lephalamende so ungaze kungene khona ngale ubona ngani kungaphumelela
nakho phela laphana akhona ama-members of parliament lawo you know ayezanu PF angikhona ukuthi laba akujabulela lokho kwama-$1000 kodwa by the same token siyakwazi ukuthi ama-parties ayawipha amalunga awo ukuthi avote ngendlela ethize ngenxa bengavumelani lakho uyafoswa kuphela ukuthi uvote ngaleyo ndlela mina mbone ngalo ama-fees lawo kodwa-ke due to public outcry and public pressure kumele ehliswe lijana afike ebangeni elikwezimo
unumzana kuqacaphulu ulwela ilungelo loluntu njalo ukubandla le-CCC besixoxa laye ekobulawayo singahangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi bazimisele ukwehlula elerussia empini esizafikisa inyanga eziyisithupha uthi kulabanye babemcebisa okungaqedakaliyo labanye balokhu befuna ukuba behlule elerussia kusenjalo unkosazana Daira Dugin indodana kamnumzana Alexander Dugin ufele emoteni edubuke izolo kwele Russia uyise utakazelelwa ngumnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakwele Russia elenigeria lithi lizavala imisakazo engama-52 yehluleka ukubhadala amalayisensi i-national broadcasting commission ithi izikwelede zemisakazo le sezedlula izigidi eziyisithupha zamadola emelika $6.2 million.
Benana masiva
wenziwe manje
ngoba baba mkhulu
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxwa ngokwenzakale kwaZulu inkosi uMisizulu Zwelithini usengene esikhundleni lesi okusemthethweni bebegcwele abadabuka eZimbabwe esigodlweni senkosi wakhangela amankengane Royal Palace kwaNongoma omunye walabo akade besemcimbini lo ngumnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
sibone kuqakathekile ukuthi lathi siye kuba yingxenye yomkhosi omkhulu kangaka lapha kade kungeniswa isilo sesizwe samaZulu esibayeni kunengi esikuhlomulileyo lapha sibone khona ukuthi amasiko akhutshwa kanjani njengoba liyakwazi ukuthi isizwe sakwethu lesizwe sakwaZulu yizizwe ezilomlando osuka kudala kakhulu ngakho ke kuqathekile ukuthi sibone ukuthi ezinye izinto zenziwa kanjani njengoba siyazi kumanje kulezinqoshunqoshu laphana endlu nkulu lesethemba ukuthi ngelinilanga abathintekayo bazaphuma nesixazululo ukuze isizwe laso sikwazi ukuthi sifanele ezinye izizwe engizibonileyo laphana kade zimenyezwa njengezizwe ezilokho zisaqhuba amasiko azo sithembe ngempela ukuthi okukhona laphana bazokuxazulula ngendlela eza kwenza ukuthi isizwe siye phambili
uNgwenya uthi
kunenge sikufundileyo futhi laphana ngendlela eyisimanga okuza kwenza ukuthi lathi singadideki uma sesihlangana lezimo ezifanayo okunye nje engingakutsho ukuthi asifundeni bakwethu ukuthi siqinise nobudlelwano nabanye abayizizwe esazi kahle ukuthi udlelwano bazobusuka kude nesizwe sakwethu ukuze nathi kusasa xa silenkinga noma silemkhosi efanayo labo basincedise ngoba njengoba sihamba sisiye emhlahlandlela nje mhla ka-10 abantu bakwaZulu bahlale beyingxenye yemigubho esibalayo kwelakithi yingakho lathi sithe kuqakathekile ngempela ukuthi lathi siyobamba iqhaza kulowo mkhosi okade ukhona izolo
umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeni senkosi uBulelani Lobhengula wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba abe yinkosi yamaNdebele laye ubesemcimbeni lo
bekukuhle kakhulu kugcwele kusesabeka abantu bebeyinhlabathi ingenile inkosi esibayeni kwenziwa lelo siko kuthiwa yikugcogcwa kuhambe kahle kakhulu kodwa kangibonge ukuthi siphumelele ukuya ngaphandle nje kokuthi inkosi yakithi uBulelani Lobhengula kamzilikazi aphumelelanga ube lezinto eziqondene lelo mndeni abezilungisa kodwa ngiyile mina ngaya lamfowethu ayanda labanye lebutho lebutho sithole ikhumbi yathwala ibutho ukuthi liyefunda ukuthi kwenziwa njani kwaZulu sithe sifika basimangalisa basinikeza inkomo beyinikeza ibutho lakithi lazihlabela ibutho ladla bayithwala amantshontsho beza lawe egoli kwaba mnandi kwaba njeya kodwa uhambe kahle kakhulu umhlonitsho njalo siyithandile indaba yokuthi bekukhona amangoni avele eZambia avela eMalawi namakhosi avele eTanzania kula makhosi avele eDRC kulommeli wenkosi yaseNigeria bekuhle kakhulu umhlonitsho into esiyithandileyo futhi enye ukuthi abantu bangaphakamela into yabo izinto lezi ezingasoqiniso abantu abazibekayo into yabo ivele yehlule yikho ke sithe sizweni ake siphakameni ngaphansi kwenkosi yakithi uBulelani Lobhengula kamzilikazi onguye owethulwa ngamantungwa esizweni nasezinduneni kesiyekele lezi ezinye izinto abantu abazibekayo
akwaziwa uba izagcotshwa nini inkosi yesizwe sikamthokazi
salulandela
iwona umsizi
salulandela
nanku esilethulela khona namhla kusigaba sokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakholwa sibe leviki enhle
usiphathelene lamhlanje
bengifuna namhlanje sikhangele kuMateyu ichapter ka 6 verse nga 2 ithi yona ngakho nxa unika isiphiwo ungakhalisi uphondo phambi kwakho njengokwenziwa abazenzisi emasinagogeni lasezindleleni ukuba badunyiswe ngabantu iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo lumbhalo utshengisela ukuthi uNkulunkulu ukhangelela ukuthi nxa uphila impilo yakho esiKristu ube ngumuntu ophila impilo yobupho siyakwazi ukuthi kuke kwaba lenkulumo eziningi abantu bebuzana ngokwethumi ukuthi kuyadingakala yini ukuthi umuntu anikele okwethumi yini ebandleni kodwa sinazelela lapho ukuthi uJesu nxa ekhuluma esithi ngakho nxa unika isipho kutsho ukuthi uvele ekhangelela ukuthi nxa wena uphila ngumKristu lolu daba lokunika lokunikela olokuletha izipho olokunikela ingcebo yakho luba ingxenye yempilo yakho kuba indlela okhonza ngayo uNkulunkulu siyanazelela ukuthi uPaul uyakhuluma ukuthi nxa abantu besiye bandlene church kuyamele ukuthi enhliziyweni yakho uzitshele ukuthi ngizokukhipha okungaka yikho ngiyakuhambisa endlini yenkosi angisoze ngihambe nje izandla zilenga uJesu sinika umlayo oqakathekileyo ozayenza ukuthi ungaze ukhiphe imali engakanani nxa ungakulandeli kodwa kwenza ukukhipha kwakho kube yize uJesu ukhangelela ukuthi ulungiselele ukuthi nxa usiye bandleni ube lesipho ongasinika uNkulunkulu leso sipho sisho ukuthi uyabufuqwe ngomunye umuntu kodwa uthando lwakho olokuthi uyamthanda uNkulunkulu nxa usiya kumaphambi kwakhe uhamba uphethe olunye ulutho kodwa lokhu kupha kumele kube phakathi kwakho loNkulunkulu abanye abantu abanikeli ukuthi banikele ukuthi babone nguye uNkulunkulu kodwa abanye abantu nxa besipha bayefuna abanye abantu babone ukuba yena upha okungakanani ngakho-ke lapho uJesu uyasitshengisa ukuthi nxa usuyenze njalo usubukwa ngabantu awusabukwa nguNkulunkulu ngakho le sipho lesade kumele usinikwe nguNkulunkulu asisoze sibe khona ngoba usutholile isipho sakho ebantwini labo abakubukayo kuyini okungenza ukuthi umuntu efuna ukuthi abanye abantu beze bebone ukuthi yena unikela imali enkulu engaka akutshengise egcekeni emuntwini wonke kutsho ukuthi udubo lusuka lube khona yilolo esingaluthi khona yikuthi umuntu uyabe efuna ukuzibonakalisa ngoba ezigqaja uyabe uhlezi ngumoya wokuziphakamisa phezu kwabanye abantu ngakho-ke ukunikela kwakho ukusebenzisa njengendlela yokuthi uziphakamise ube ngcono kulabanye abantu awunikeli ngoba ufuna ukunikela ukuthi ube nguNkulunkulu ngoba ukuthi uNkulunkulu umthokozise kodwa unikela ngoba ufuna ukuba ngcono ubonakale phakathi kwabanye abantu isigaba sonke sihambe sikumi sibabazi ukuthi lo ngiyokhiphe imali edlule wonke umuntu ngakho-ke uJesu uthi nxa sowenze njalo umvuzo wakho kumele uthole uNkulunkulu awusokuwuthola ngiyathemba ukuthi sizaqalisa ukucabanga nxa sisiye emabandleni ukuthi kambe yisiphi isipho ongasithwalela uNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba sibongile namhlanje kusihlwa ukuba uyinkosi osipha zonke izinto ngakho namhlanje siyathandaza ukuba usize sibe ngabantu lathi esizakwanisa ukupha nxa sisiza ekukhonzeni ithe sizakwanisa njalo ukupha kulaba abaswelayo siyathandaza ngegama likaJesu amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
siyabonga kakhulu untungami linkomo ungathinela kusasa wenze imidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba
Iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders elidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenzele iTriangle nge-1 kanye namhla emini emdlalweni odlalelwe enkundleni yeKipo. Ohlohlele iqembu leHighlanders ngumgadli uStanley Ngala ngehlandla lokuqala elomdlalo. Kweminye imidlalo yenkezo yeChibuku edlalwe namhla, iqembu leDynamos linqobele wawa nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni eNational Sports Stadium. Njalo ohlohlele iqembu leDimbare nguTrevor Mavunga ngehlandla lesibili lomdlalo. Emdlalweni obusenkundleni eluveve, iqembu leBulawayo Chiefs linqobele ZPC Kariba nge-1 kanye njalo lihlohlelwe nguBilly Veremu ngehlandla lokuqala lomdlalo. Iqembu leManyika Diamonds lona litshayele yadange 2 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeVengere. Amanye amaqembu adlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano ngemva kokunqoba kwemidlalo edlalwe ngomgqibelo ngabalisayele Chicken Inn lona elinqobele Harare City nge-2 kanye, eleFC Platinum lona elinqobele Tenex nge-2 kanye, eleBlack Rhinos lona elinqobele leCapes United nge-1 kanya, kanye leHerentals lona elitshayele Nkezi Platinum Stars nge-2 ka-1. Imidlalo yesigaba esilandelayo izadlalwa ngenyanga kaMpandula.
Silokhu sikwezemidlalo, namhla sikhokha lo-agent Ajira Sawu wadlala umdlalo wenguqu okumangalisayo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Uagent Sawu usebenzela iqembu leBulawayo Chiefs njalo ngoyoqeqetsha iqembu labasakhulayo elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 3. Usawu utshele Studio 7 ukuba umsebenzi wakhe ngokukhulisa amajaha lawa ukuze alungile ukudlala kusigaba saphezulu eseKasilaka Premier Soccer League.
Abafana mentally laba, i-target yethu is for them to play one good football, babe technically and also tactically sound. Because into eqakathekileyo kibo bona vele it's not about playing in the Division 3. It's about understanding i-philosophy lokhu zane iBulawayo Chiefs, ukuthi bakhangelele ukuthi bebe nama-players that are technically and tactically good and also physically strong and also psychologically. Bafundiswa ibhora, ukufunda ibhora kumele badlale kuhle, bahlohle ama-goals more than their opponents and win more games than their opponents. Obviously if they do that we're going to win the league, but it's not our lokhu target as a club.
Usawube ngumgadli okwazi ukulitshayela emambuleni ngesikhathi edlalela amaqembu abalisayela eZimbabwe Saints kanye leqembu elimela isizwe lama-Warriors. Uthi osekudale ukuba kungabi labagadli abatshaya ezwayo kulezi nsuku yikuba abadlali basuka bexotshe impala ezimbili.
Abadlali I think kathesi labo kumele bazinike okuyi-challenge ukuthi xa usazakala ngokuhlohla you should take pride ngento oyenzayo, uziqhenye ngayo, uyenze kuhle. But now ngibona ngathi kuba le-challenge in terms of ini i-consistency ngofilo ukuze i-performance yabadlali bethu kulezi nsuku. I think kuya ngani ne-professionalism. So angila ama-facts but ngibona ngathi enxa yezinye izinto ezinjani ezi-contributor towards that difficulty. Ama-players now they are blowing hot and cold, which is what they are doing outside playing football, which would maybe kuya affecta i-performance yabo.
Usawu uqale uqeqetsha ngemva kokuba iqalela khe iqembu ayelethe igama elithi Rising Stars Academy eminyakeni edlileyo. Ngemva kwalokho usebenzele amaqembu abalisayele Ntaba Zinduna, eLebantu Rovers kanye leqembu labafana baleminyaka engaphansi kwelitshumi lanhlanu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu. Uthi yena isifiso sakhe ngesokuba abadlali asebenza labo bagcine bedlala emazweni aphetheya kolwandle.
Ngikhayelela ukuthi ngiproduce ama players azadlala kuhle bakhompite kuleague bahambe ngaphandle kwelizwe bayodlala. Yikho kule mali khona. If they are good players, iBulawayo Chiefs ibona ngathi banikeza iplatform yokuthi bashowcase nxa ukuthi bayenze kahle. Mina ngithandazela ukuthi badlale and go beyond i-first team yeBulawayo Chiefs and play in Europe.
Iqembu leBulawayo Chiefs elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 3 libunjwa ngabadlali iningi labo abaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili abangazange bambone idlala usawu, kodwa ukuthi bayayazi imbali yakhe emdlalweni wenguquko leZimbabwe.
I'm sure sike sabatshela wonke umuntu ngathi sula kule phone xa ukuthi kukhona uyabona ngathi simtshela amanga siyamtshela ukuthi aguqe athola ama facts ukuthi ucoach wami. I think that is also motivated them enough. They are trying hard considering the age esilayo ngathi ukuthi kukhona we coming from a 2-year lockdown. I think wa affect i development yabo, but they are slowly getting there. I think with the time and the platform for them to showcase their talent, I think they can go.
Usawu uqale udlala ibhola eselokitshini lePhumula North lapho akhulele khona edlalela iqembu leIngwebu Crackers. Uqale udlala kusigaba saphezulu edlalela iqembu leZimbabwe Saints njalo udlale uqembu lesizwe lamajaha eneminyaka engaphansi kwamajuma amabili nantathu eliphatheke kumncintiswano we-All Africa Games oqhutshelwe elizweni lase-Egypt ngomnyaka ka-1991. Lelo qembu belinabadlali abaningi abacele bedlalela iqembu elalisaziwa ngokuthi i-Dream Team ababalisa uPeter Ndlovu, lomfowabo Adam, uVitalis Tagawira kanye lonozinti uKarim Abdul Karim. Usawuke wadlala elizweni lase-Switzerland njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya udlalele iqembu le-Dynamos wasesiyathatha umhlalaphansi edlalela elizweni le-South Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Omanje sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, niyalibingelela nonke kuStudio 7. Nibingelelwa ngumlungisi i-victim kwezomculo. Igama lami lokuzalwa ngumbonisi, isibongisa komvundla, uzalwa lapha eDadamjena line. Endimeni yomculo ngifike ngo-2019 ngakhipha i-album yokuqala ethi Uphu Mama, ngayethulela abantu bajabula. Ngaza ngo-2020 nge-album ethi Umona. Ngo-2022 angikhipha ngayi-album kodwa ngikhiphe i-single track no-music video elengoma ethi Sigcwele Kwamanye Amazwe Asithandi, senziwa yikho ukuhlupheka lokho. Isihloko sengoma sithi Intuthuko. Lapho bengihamba khona lo mlandi weTshitshi and Majosi, kungabaculi engisebenze nabo kuleyo ngoma, umculi waseNkayi umlandi uMajosi ngangakithi naye eCholosho. Umculo kamlungisi i-victim uyatholakala ku-online. Uma ungasearcha uthi umlungisi Uphi Umama uzoyokuvelela i-album ka-2019 iyavela lapho online. Bese kuthi la amanye ama-album asatholakala na kuma-CD, atholakala ama-CD kule number 0653618190. Atholakala kakhulu lapha eGoli, ayatholakala. Umusic video kuTikTok i-victim 161 uyakwazi ukuyithola imusic video ye-victim uzibukele laphana. Ku-YouTube umlungisi i-victim. Ngikhonzele zonke izihlobo zami, ngikhonzele bonke abangilalele ngalesi sikhathi. Ngithi mase ngiphuma ngikhonzele ubaba lo mama lapha koBulawayo, ngikhonzele nabo bonke omalume bami lapho koBulawayo. Ngithazandi insuku zabo zokuphila emhlabeni.
Siyabonga kakhulu ke jaha lekhaya ongadinwa lokusasa. Singakehlukana isihlobo, sike sikhangele inhlobo zezinye zezindaba ebesilazo. Ibandla lezanu-PF lithi lisahlolisisa imbadalo yokungena kukhetho lukamongameli lokunye okwethulwe yiZimbabwe Electoral Commission. Igoda elilwela ilungelo loluntu lithi abakhonona ngokwethulwe yiZEC kumele bengakhithumeleli uya emthethwandaba. Namhla ke kwezomdlalo wenguqu esilo agenda jira sawo. Sikuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolvalisa umthombo sithemba ukhiphe sidube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.